sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba welamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umholi wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Windi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwamabhayi elections.
Mina ngene ngaphandle kwebandla le CCC and ngithanda ubana ngicaca ukuthi upresident wami engene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenichamisa lo ngithanda ubana ucaca angena ngaphansi komnye umuntu.
Ibandla lezana PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwamabhayi elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela umkhankaso weBulawayo South.
Imboza le ibesayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 150.
Kutholakala amanzi aclean, abantu bageza izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean. So nxa amanzi engasulakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wekholera umemetheke kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zana Ambrose Bindi ozancedisa ukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele parliamente kweBulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba umholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso simvumela ukuthi enze njalo. Unkosikazi Patricia Chabalala obe ngumsekeli kaMnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela iBulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo Mnumzana Sibindi.
Lo mthetho sawufakayo iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha, athi kuphela manje uChairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana. Kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngiwuchairperson angehli ngoba niloku ngiyisisebenzi njalo. Nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufu i-trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezisebenzi ayidla usihlangana lazo.
Wona uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi ukuba ngu-chairperson Progressive Residents Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho endihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kaZibuthe okweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yeNkulumane engenisa amawadi angu-7. Inyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngiqhilile into engizenzayo zinenge ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms la e-WhatsApp. Abantu bazikhulumela kuhle nje akulanto exabana lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabo ngathi sebephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bakwamukela yini?
Well, okuliqiniso ukuthi kube lama-recalls. Ama-recalls abe lezizathu zawo ezingasho zingene kizo kathesi. Kodwa ngibona ngathi ama-recalls athi esenzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. ngabona le mthetheni kuhanjiwe asikwazi uzaphetha ngani kodwa ama recalls akhona so kubela ama recalls iqiniswe ukuthi kwasala sokulesikhexwe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa ngama ama recalls athi ukuthi ukume yonke into so bese kufanele kube lo mmeli sangena sibanengi lami ngomnye wakho mina ngene ngaphandle kwebandla le triple C and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami engene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esinjamisa lo ngithanda bana ucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna kuhle ucace kuzisisele njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kule njini abantu abaningi bakhuluma kodwa siyaxhuka abantu phansi lapha esihamba khona abantu well bakuzisa ukuthi yebo kambe akwemimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalaphana kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungisa ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokhu lalokhuya abantu yabo babuza kube lokuxoxisana lango bathiwa imbono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zingezenzakalayo ezinye nezithi uchaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa i-bottom line ukuthi thina esihamba ngokufuqa ibandla le-3C angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wathi ubani wakenzanga lokho kodwa thina sihloko siqhuba ibandla le-3C esaziyo ukuba nako obulawayo vele abantu labangalo abantu abasoze bavuma ukuba na kungene elinye ibandla elingayisilo le-3C kodwa abantu kuba yilungela ukubana bakubuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu basicasisele ngoba okumqoka yikuthi kambe ngawuhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-3C imbali singayikhohlwa sibe le-MDC kwaba lama-recalls kube le-MDCA kwaba lama-recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili so asiyo into entsha singalahli i-focus asiqhubeni siya phambili endilethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le-development so kuloko yikho esikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 kusenjalo amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-election. Ibandla le-ZANU-PF lithi selithume amalunga edale le-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho okuncintiswa khona. Ebulawayo South lomkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukuta Fara. Elupane East kulomnumzana Obethe Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Munyaratsi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBaitbridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo cubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimiqhudela ikhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda uthi uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesabaye esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu i-triple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje siz expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla le-CCC njengabe izinkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lilebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lombali lebandla lozombusazwe elokwelingela ama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izano singabantu bezano sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu ona lo we studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi cult so imboza le inxa isihlephuka umnumzana uchabanga akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye ukafaka umunwe wathathi ichance wa wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uchabanga simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besebelungisela ama by election so ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirun lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungela izombusazwe obexoxa icingweni lo standekile emhlanga we studio 7 lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Osekulabantu abazinkulungwane ezedlula ezithobaminwembili 8,385 asebebanjwe ilesi sihudo. Lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Manje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamapulazi awebelwa abantu lalabo abalamapulazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emapulazini. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamapulazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi waxotshwa ukuba ngummeli wemavukuda fara edalela ephalamende umnumzana Munyaratsi kufa ukudizwi owebandla le-CCC useqale umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu uMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kamnumzana Scott Sakugwanya ozamela ibandla lezani PF kulesi sigaba kutsho leli phephandaba Uma manje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 live kanjani basazwe etabahle hayi yasazi ukuthi odi yami izavula after many months asazi but eka mama lo e3PC hawo ivula after 2 days yamoze sekhona imoyeni ubaba emadonkini ngale phumula ubaba uqhumshelele ngale hayi imshina yena ibakhuthi ibathola every time kwetha nge steam propaganda yathola ka indawo yonke so hayi nge steam mina ngithinte mbuzi sizwe sakithi bakithi nisho ukuthi isizwe sakomphakazi sikaptured noma kuhamba kanjani ngoba ingathi nje mina mbona ngathi imashona lendi siyayithanda labo holi bakhona siyabathanda ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona lendi maphatha semashona lendi angeke uthole ukuphilisana ngezaphu kumbe umuntu eke khuluma iraise ipoint ngeMRP or umuntu eke raise ipoint ekhuluma nge ngoba uJoshua Nkomo ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thini ungazi umuntu ekhuluma ngeMRP uyimlandeli wakhona uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kuduma iTCC kuduma abantu bemashona lendi umuntu kushonila kuduma iTCC kujona uduma abantu bemashona lendi lisho ukuthi isizwe sethu impela sibili yindlela esiyaqhubeka ngayo impela yindlela esiphila ngayo impela sicapture size sicapture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabanga ucabanga nje into zemashona lendi amaphathi emashona lendi abaholi bemashona lendi
amadonki abheke kupolitics manje impilo yokuthi abule lokhu yangenayo lokhu kudingwa ngiyaphikisana naye kumele aphikisane nabelaphi kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu babathanda UPC ivuke phambi kwamehlo ivuke phambi kwabo nampa abantu egiye beshiya ngenekuthi nanku intuthu uzayithatha uzawenza kuphinthi ugqathi ufile kabo zile okuthiwakwenkayele ifile okuthiwakwensolutho lize lonke ufiwe sebethitha abantu bababuthelela ndawoyini ukomasela ngamagqibelo awu bakithi mani matoti maselefuleki ungenabantu ilize ngelekusoza kula muntu obebile
lithona njani bonandeli balaleli westudio 7 lo okhulumayo nguthebe umakhosi womhlaba Thebe ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg into eyenziwa nguthabango usengezo Thabango lo Jacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-TCC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attaine i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhuqukela azigoda emhlane abantu bavotile baqeda bakhetha abantu ababafunayo kodwa-ke namhlanje usengezo sedicidile labo Jacob Mdenda ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU-PF embusweni kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawona khona induku loxakuxaka silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizaphethela khona asabheni sibone
sanibona salibona Studio 7 sanibona hayi nangiva kowami umboni ngisithi hayi thina esikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi sithole imisebenzi sisebenzele imuli zethu ubana kunje ekhaya kula msebenzi akulani aeZimbabwe kuhlutshekwa kuphela kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela ngapha eZANU-PF yaleli sikhundleni hhayi siyanicela ubana lani sizame ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani ngoba akula msebenzi emakhaya kulani kunzima hhayi siyabona
kumshelele hayi ninjani zakhamizi ninjani bantu abahle bantu abanohlonzi abazifundileyo nestudio 7 enginakho nje nakho inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics ngoba i-politics esikhuluma ngayo isiyi-tribal politics ma ukhuluma nge-tribal politics you are not reuniting the country ubenza kube first to worst so nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani mina ngithi amaphathi lawo abasuke endabeni zokukhuluma ngalokhu esikhuluma ngakho lokhu okwe-tribalism unkomo wakhuluma bantu wakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela. Umkhulu lwana was a philosopher, political philosophy, why analyze izinto ezibone zinjalo, and that is what is happening. Abantu sebehlukene lokwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints, wadiliza iHighlanders Botswana moya yaba iHighlanders. Manje abantu sebebuye bavuselela nalani into leziyana, yizo sezifukile vele. Abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhilizwe, sokukhulunywa nge-tribalism. Oh, ngize ngizisole lami, ngidinge ngisole ukuthi kathi manje ingqondo zethu zingaphi. Thank you, bye-bye.
Studio 7, uChabangu lo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa. Wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba. Lamhlanje uChabangu uhambisa iconstitution ye-MDC Alliance, uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa. I-MDC ne-CCC into ezimbili ezichiyeneyo. Uyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezi ezikaChabangu, i-fraud leyenziwa nguChabangu kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo. Kukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile uChabangu labo Kalipan Bugeni bagange bayafa.
Ngibingelele kustudio 7, ngingabe ninjani nonke nje basakazi. Hayi, siyaphila hlobo zama kukho kubi. Ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha, ngifake umbono wami. Ngilimukisa abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Kalipan Bugeni lava. Hayi, abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa ngoKalipan Bugeni noChabangu ukuthi bethi bengathi bamele abantu bakithi bayabathanda. Izigebengu lezi ezisetshenziswa izano bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu. Bahola ngempela. Ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi berojwe nguChabangu. UChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endane ezihlukeneyo kwemathebelelendi, wathi yena angeke uzukwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawayo, siyinzalo yalapha emathebelelendi. Uma ungawusemaswingi wahambe uyephatha khona. Kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endane zasemathebelelendi. So kuchazani lokho? Isebenzi sezano. Sicela nje abantu bakithi, mina ngisapoti i-CCC angikho lapho. Mina umthwakazi opheleleyo, angijiki, ngiyozivenife ngisapoti kwakithi. Angeke ngatshona ngikhithi idlozela seMashonaland. Angisho siphukuphuku ngendlela engikholela ngakhona. Ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi, bezame ukuvula amehlo, bevule nengqondo, bengakhohliswa uChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe. Uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola kona i-pressure yahlikisa. Nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi, kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi. So abantu bakithi ufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali, asina plani, sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sizotshona sixabana soda singabantu basemathebeleleni. Sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bayathengisa izwe labo, bathengwa ngemali ukuthi badestroy into yakubo eyakhwayo into enhle. Okhulumayo ngogift isibanda lapha e-Alexander, ngiyaxolisa nje kuba mude.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika Lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuchiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu lekhisimusi na.
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula ikhisimusi. Actually iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think ibe sekuyi 4th of July then sekuyi ikhisimusi kumbe zinguchikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Ikhisimusi ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba lesomba muntu vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula ikhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday, you know, it's a conqueror's holiday. They're thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, so we, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey. And ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi ngabantu ababahlamukilayo nanko ama Indian abaningi sesahlala lapha America iminyaka leminyaka nenhlale Indiana ngaze ngihlangane le Indian lilodwa khona pe Indiana. So uthi Thanksgiving ngoba thankful, ngoba grateful lokho. Iwa makhiwa grateful ukuthi we survived. Kodwa manje vele ama Indian ndawo engakukhangelisisa ukuthi kuthiwa you're thankful ukuthi you know saligcina, we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well. Kona futhi ungazokubonye bathi ama Indian abanike isitshwala ungazukhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge. Ababanika khona babanika lengalo khuni babanika le diye okunye nje sebe kufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphongufaka idiye layo inyama khona kayihlabuzi kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian kumbe babenikele ukuthi labo besurvive layo nje ingalo khuni yalapha inyama ewomile iphuma mhlophe nje hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo kodwa zikhona ezinye inyama eziningi lapho ezikhona kodwa yikho kwaba yikudla kwakhona ngenxa yokuthi yikho ababanika khona ukuthi
umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edale le-Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo se-cholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngoChris Gande.